Lapha kobulaya umkhuhlane lo subahile kakhulu baba okumangalisayo sibili suhamba suwedlula okokuqala laphana.
Kukhona yini abantu abangakwenza ukwenzethi banqabele umkhuhlane lo?
Abantu abalaleli izinto leyo okuthiwa ngama-lockdown measures. Abantu lokhu besenza behambe emfeni begcwele, behambe emaphathini, kuthiwa kulama-night party benathi utshwala. Abalaleli ama-measures bayahlangana bephefumulelana, abagqoke kuhle amamaski, abavali amakhala abo. Umkhuhlane lo baba yivirus. Njalo uyabona kwamanye amazwe ukuthi umemetheka njani. Umemetheka nxa abantu behlangana, besondelelana, bephefumulelana eduze. Yikho into kuphele khona ukuvikela umkhuhlane, ukulalela khonokho esikukhulumayo, ukuthi abantu bengaze bahlangane eduze eduze bephefumulelana. Behamba lapho kulamanye bagcwele khona emachechini, emawedding, emafuneral ngaphinga. Nxa bengakwenzi lokhu umkhuhlane awusoze uyekele ukumemetheka usiya phambili. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi balalele nxa sikhuluma sibapha sibaluma indlebe, yikuthi sibancedise empilweni kahle zabo.
Uphosele ukugcina sikhuca mfundo.
Nxa abantu bengalaleli lokhu esikutshoyo, abantu bazaphela okwamagama. Yikho enzama ukubaxwayisa khona. Nxa bengalaleli esikukhulumayo, abantu bazaphela okwamagama.